sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 lamhlanga lwesibili ekuseni mhla ka 19 kuNhlolanja ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
ayisomazi akhalele ukuthi angakhunywa ngumuntu omkhokheli wabantu engumkhokheli welizwe ngamazwi amali ngoba ukusongela abantu onomkhokheli welizwe akakwazi bevula kuyo khona amandla khona ngoba abantu into abayenza bayeziswa ngomumo okhona kakhulu obangelwa nguye owabangelwa nguye kudemuka
iningi lithili lokhu lithukuthele kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa othe kumele kujeziswe abalwela ilungelo loluntu abancedisa abalinyazwa libutho lababotshwa ngamapholisa ngesikhathi abantu betshengisela emgwaqweni ngenyanga edluleyo.
Umntwana upasile, i-government ayenelisi ukudlulisela i-refugee phambili. Xa eseqedile u-form 5 yokufuza ahlale. Njengomntwana oyinkazana, ugcina sokusenzakala ezinye izinto, egcine sezithwele, egcine senjani njani. Njengomzali ngiyafisa kakhulu ukuthi nxa ekhona olesifiso sokuncedisa umntanami, ukhululekile.
Imuli kantombazana oweZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli eDukwe Camp kweleBotswana. Ophumelele ezifundweni esedlula bonke idinga usizo lwemali eyokuthi aye ekolitshini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe yalethuswa ngamazwi kamongameli Mnangagwa athi uzajezisa kalukhuni abazatshengisela. UMnumzana Chamisa ubikwa etshele inkokheli yebandla lakhe ngempelasonto ukuthi uZulu kasoze ethuselwe ngoba indubo elizweni sezizinengi okokuthi abantu sebesithi okungasikufa yikuphi. Ngempela sonto umongameli Mnangagwa utshele umhlangano wenzelwe eMwenezi ukuthi uhulumende wakhe uzaqedelana labaphatheka ekutshengiseleni kwenyanga edluleyo kanye labancedisa abalinyazwa libutho lababotshwa ngamapholisa ngesikhathi abantu betshengisela emigwaqweni ngenyanga edluleyo ababalisa odokotela, amagqwetha lenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Cassius J. Simana Mpofu.
Hayi la ayisomazwi amahle, ayisomazwi akhalele ukuthi angakhunywa ngumuntu ongumkhokheli wabantu engumkhokheli welizwe ngamazwi amahle ngoba ukusongela abantu onomkhokheli welizwe kuthengisa nje sobala ukuthi yena ngokwakhe akakwazi isimo, akakwazi bevula kuyo khona manje, akakwazi isimo esikhona ebantwini ukuthi abantu bezwa kanjani ngomumo okhona ngoba abantu into abayenza bayeziswa ngomumo okhona kakhulu obangelwa nguye owabangelwa nguye kude emuva. So ukukhuluma kaMnangagwa kutshengisa ukubahlalesi lokunganaki izikhalazo zabantu lokungabi le ndaba labantu straight away ngomuntu nje osehlukene nabantu nje ongasela ndawo ukuthi abantu baphile kumbe bafe kuye sokufanana nje yinto embi le ayikhulumileyo emenza angahlonipheki njalo angahlonitshwa ngabantu abakhokhelayo.
Manje ubona ungani abantu abasoze besabe na ukutshengisela nxa kungabizwa kuthiwe abantu batshengisele?
Bazaba nokwesaba ukukhula abantu ukuthi batshengisele, kodwa-ke ngumumo welizwe okhona uzowabamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaratini ngoba indlala ikhona, umsebenzi ayikho, ukuhlupheka kuya phambili. Abantu abanachoyisi uzobabulala ngoba sebezimisele bathi khona awungasikufa yikuphi. Uzokwenza uzokhuluma kodwa ekucineni abantu okuzokwenzakala ukuthi abantu bazongena ezitaradini bathengisele balwe kakhulu olekuthathiubangela ukufa kwabantu abaningi okucineni wangikhona kuzogcina kubangela ukuthina angene engozini nto noma impilo yakhe ngoba into kumele nayenzela ukuthi abantu laba abadubulayo ababulalayo abanye uma kubona izihloko zalaba bantu abamgcinayo izihloko zamasosa izihloko zama-CIO just a matter of time bazompindukela bambulale kwelinye ilanga ngoba thina kuze siyamazi sezamnankagosayati ngethusa abantu ahayide bengamazi abangaziyo ukuthi kwenzani ngesikhathi kugula kuntu kodwa thina esikubonileyo siyakwazi akusho ukuthi uthole siyakwazi ukuthi ngumuntu vele ongenanhliziyo ngumuntu ongenathando ngumuntu ozonda abantu ngumuntu olocuko olukhulu ngumuntu ohlukumeza abantu kodwa-ke akuze ukuvimbela abantu lokhu akhulumeyo kuzabanika abantu amandla ukuthi babhekane naye noma nje bazarisisaba kodwa bazolwisana abantu naye kakhulu kuzomwisa emanzini gokhana kuzolahlekelwa ngamandla nje elibele
lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Silokhu sikudaba lunye uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxela abalaleli ngalolu daba kanye lokususwa kwenye inkokheli yebutho ezikhundleni uMongameli Mnangagwa. Abasuswe ezikhundleni abagoqela uMajor General Douglas Nyika Yaramba bazahanjiswa emazweni lapho abazaqhubeka besebenzela uhulumende weZimbabwe.
Umnangagwa vele ngumuntu osephelelwe ngumphako nje akusenanto azeyenza lo muntu lo usehlulekile kanti kunenye into futhi abantu beZimbabwe inkinga abayiyo yona abantu beZimbabwe into kade kufuneka bayenze khuphana ukudemonstrator kwabo kwakufuneka bangayeki bakhontinye umnangagwa azaswele nokuthi uzobopha bani uzoshaya bani ngoba shaya wonke umuntu kahle kahle ngoba leyo nto sekumele abantu manje balawo bareason nje ukuthi abantu baningi ababotshiwe abanye basezibhedlela lokho eqhubeka ushaya abanye abopha abanye into esifuneka sokufuneka abantu bonke babambane bonke eharale nasebulawayo bonke abantu baphume bagcwale ezitaladeni bethi bonke labo abantu ababotshiwe kabakhulule ngoba uma ngabe siyenza njalo kusho ukuthi umnangagwa zenzela nje eZimbabwe zenzela konke into babopha abasha amapholisa namasosha so kuyinto ebuhlungu leyo eyenzakala lapha
kodwa abantu bangathengisela futhi emgwaqweni phela bazagandwa bebulawe into ezinjalo baba sithole pho kuyanceda kunokho
hayi angeke kulokhu nje akhone ngoba kuzobe abantu bonke bebambene into eyinkinga laphana kithi abantu kababambananga ngoba ngibheka into lapha kwentshe itoya eyithile ngikubona ku TV abantu baphuma ngokuningi bonke baphuma ngokuningi bayikhuluma izeli i1 lokuthi upresident akhona step down into efunakalayo nakithi ukuthi wonke umuntu bayiphume harali kuphume wonke umuntu ngitsho gogo nabomkhulu uvala izindlu wonke umuntu bagcwale ezitaladini balale khona yikho okufunekayo
siboneke silobaba uSibasa Juma
yazi uyangeza ngibambe kakhulu ngizakhathazeka kakhulu ngawo umuntu omdala ekhuluma njalo amazwi athi kalunganga luba bangazi into esukekuluphala phela ukuluphala lakho sikhathi kuyaphambanisa ingqondo ngibona ngani sekukhulilele umuntu ukuthi yena angakhokhela ngibona ngani ingqondo zakasathathi kuhle ngoba abantu sebengezayekela njani ukuncedisa abantu bayefuna abantu bafe yini phezu kokuthi ngiyavula ibutho lelo lalithi kuhamba libulala abantu lubaba lo angikwazi ukuthi njani mina ngoba ngibona umbuso wakho ukuthi uzaba kahlela umuntu ngoba ukhanye ngani ukwenza kwakhe akukahle
ubona ngizani ukwenzelani khonakhona ngubona kwakho
hayi lubaba ngangikhangelela phana wenzela ukuvala ububi bakhe ukuthi kungazi kwaba nomuntu ozavusa ikhanda abe nguye yedwa owenza intando yapha ebizweni manje lapho ukuseza isikhathi ngoba into ayenzayo leka hhayi uzama ukuthi athulise abantu ukuthi bangazi bakhuluma into kuzizenzi zakhe azenza ezinye wuye wacala umuntu olubi abe sebesithi uyabopha abantu babencediswa abantu babeulawa besenza bebimile wayefuna abantu bayenzeni uzama ukuchitha abantu ukuthi bangazi bangabe nelizwi eliphezulu
ye so-ke lokhu-ke ukuthi kula bantu abanjengo-major general Douglas Nyika Yaramba labo sanyatwe asekuthiwa bathatha ipentsheni ubona njani khonokho
hayi lokho aseyikuvala nje anti uzama ukuthi avale ukuthi amazwi angaphandle lawo angaze abone ngathi ayena uyenza umsebenzi ukukhiphila abantu abagangileyo ulamanga kakula nto ayenzileyo laphana uzama ukubafihla ngamanga lalo kuvala abantu emehleni uzama ukuvala amandlela amazwe la amakhulu akhuluma ngakho ukuthi abantu babulala abantu ulamanga uzama ukuzenza yena ohlakaniphileyo akuna kuhlakanipha kwenzileyo laphana
ngithathe-ke ubaba umcebiso
mengikubonayo ukuthi kuphela lokhu kuvala abantu amehlo ngalokho kwakwenza ukuthi kuphela abantu ukuthi bathi uyenza okuright yena engenza okuright enguyo ulala ewavulala abantu laba ebathumile njalo engaze kwenze amboni isapoti ongayithola kuleli lizwe lasezimbabwe ngoba forredi ngathesi ungathi akhanya into zonke ziyehlela phansi akulanto e-right akulanto eqondi abantu baswele imisebenzi akulani yena ngokwakhe nje uphela azi ukuthi hhayi uyazithumela nje enika abanye bona bebone abangeza ngcono abathandwa ngabantu
kodwa kulo muntu ongaphonga uthiya nje isikhundla ayenze khonokho okuthandwa ngabantu
Hayi kasoze chiye la ngisho nizakwa bezibona ukuthi ngathiya lapha ukuthi bezabe semvumile ukuthi ngadliwa ngokhetho lodlulileyo.
Aha.
Yeah. So that's why ubona lokho engathi uzama ukuvalavala ngokupha kopha abantu abasebandleni lakhe lamasotsha wona lawo abophileyo ukuthi abantu bebuwathi ayena selungile nengalunganga. Kanti yabona vele sokufuza ukuthi hayi kuyakwenzakala kungenela amanye amazwe bebonga ukuthi vele burongo bakhe lokho iqhubeka seziburongo siya phambili.
Sithatha ubaba ubheka isipho.
Akumelanga ethusele abantu, kumele aphathe abantu the way a-understand ukuthi abantu bakhalaza ngani. Ukuthi ayethusele abantu ukuthi bengakhona ukukhuluma izikhalazo zawo ebathembisa ukuthi uzobashaya ngamasosha. Akusebenzi lokho. Ekugcineni, uyozozithola esenkingeni. Angazi umuntu uzokumela na. Ngoba asiyikho ukuthi ubhekwe ngabantu baseZimbabwe kuphela ukuthi ubahlukumeza kanjani. Amazwe wonke amdekisi. Akhona angamsupporta abangakhona ukuphatha abantu babo elizweni where ayenza khona. And umuntu omdala lo uzonjani yena uma engathembisa izingane zakhe ukushaya ekhaya ubona ngathi angasala lazo na.
Lapho sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele. Kodwa yena uMongameli Mnangagwa uthi kwakulungile ukuthi ibutho lamapholisa lingene emphakathini lilondoloze ukuthula ngoba abantu babelodlakela. Ngesikhangeleni ezinye zendaba eziqhamukayo lamuhla, uhulumende useveze amabizo abantu abangamachumi amabili lane 24 ababhubhe emgodini we-Battlefields eKadoma ngesikhathi imizamo yokuthi kuhlengwe abanye abacatshangelwa ukuthi balokhu besemgodini iqhubeka. Omncinyane kulabo bonke ngumnumzana Thulani Sibanda oleminyaka elichumi lesishiyagalombili 18 owembizo eKhwekhwe. Abanye bebevela eGokwe, eJombe, eKadoma, eMarondera, eMutsi, leShurugwi. Njalo iningi ngabasakhulayo abakade beleminyaka ekuma-20s lama-30s. Bambalwa abakade sebefike ama-40s. Umzimba kaMufi owayengumgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla lezanu PF umnumzana Calistus Ndlovu, yena ophiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, ukhangelelwe ukufika namhla ekuseni eJoshua Mqabuko Nkomo International Airport kobulawayo, uvela kwele South Africa lapho atshone khona ngeviki edluleyo. Ubesele minyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lantathu i-83, njalo wayeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulelo lizwe. Abaqoqa umhlangano wenguqu oyeCOSAFA Football Tournament sebedinga ilizwe lapho elingaqhubela khona lomdlalo kulandela ukwala kweleZimbabwe ukwenza lokhu lisithi alitshelwanga kusaselesikhathi. Umphathintambo wezemidlalo uNkosikazi Keswe Conventry wethulela umbiko izolo ngemva komhlangano leziphathamandla zeZifa leze-Sports Commission. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasethulele abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Haleluya, igama lami ngumfundisi uRichard Moyo. Nginesaziso esikhulu kunabantwana baseZimbabwe lapha kufikelela khona umhatsho lo. Isaziso leso ukuthi imani amalanga la ukukrosa umfula Limpopo, imvula iyana kakhulu kwinyanga yona leyi yakaFebruwari. So sithi kuna bantwana baseZimbabwe mani ufuna kuye Goli, imani kancane, imani nganamapasipoti ningakrosa umfula uLimpopo. Saza abaningi uma bafika bafuna kuye South Africa, kunezindawo lezo bahambu so bakrosela khona lapha eBuda phasi kumfula, nalapha babiza indwe kama 44 nasedithi nesinalapha eshikwalakwala nokoma Maria. So siyangicela ukuthi ningacross umfula, amanzi agcwele. Siyathi sithi impilo yomuntu ibalulekile khulu than ukucrossa umfula. Siyazi umfula wakaLimpopo umfula ungozi khulukhulu ngenxa yokuthi unamatshi ngaphakathi. Angeke nikhona ukukrosa lapho isikhathi fana lesi, abantu baningi baphelela lapho. So siyazi ukuthi impilo yabantu wanaseZimbabwe ibalulekile khulu. So imani kancane ma nizwa leyi tape until nibone ukuthi kuhamba njani kuhle kulu ukuba nama passport ayo ukucrossa umfula and futhi enye into sazi ukuthi kune into iyenzekile lapha eZimbabwe kadoma nase South Africa endawo yaseMpumalanga lapha emamayini kuna abantu baningi bavalelekile lapho emgodini abanye bafela khona so sithe ningangeni kumamayini ningana ningavunyelwa kunzima kukhulu kungena emamayinini kungasemthethweni sabona abafo bethu abo baba bethu bavalelekile lapho ngaphakathi so sithi ma ningavunyeni ningangeni kuligoma umuyenza izinto zifana lezo impilo ibalekile khulu kudlula imali so siyanicela abantu abafethu ningangeni kumamayini ngegameni lakankulunkulu siyanithanda nonke kuthi nikhone ukuphila njengabanye abantu ayikuthi niyofela lapha emamayinini amen.
Good morning, good morning, Studio 7. Ngikhuluma Ramandlovu lapha eBotswana. Hayi bakithi, ubuhlungu okwenzakala kithi. Kanti ukuthi thina sonani phakathi kwe-Southern Africa leyingalo sidube kangaka siba iziphepheli kwamanye amazwe. Khathesi mina ndile 23 years ngihlezi eBotswana. Akunanto engayitshengisa ukuthi 23 years ngahlalela lokhu. Khathesi uyazi ngesikhathi kwi-last year ugitshe umgabe ngajabula kakho. Khulu ngathi awu lam sembuyela ekhaya-ke nihlala phansi but ngalokho okuyikho khona ungabuyela phansi abantwana basahamba esikolo njengathi sisafundisa abantwana ungabuyela udothi lami nihlala phansi njengabanye umama angivuke lami siyathengisa amatamatisi amatamatisi angakahambisa umntwana esikolo kambe shiwa size siluphalele emzini size siluphalele emazweni abantu siziphephele awu bakithi uJehova kakangenele elizweni lakithi sathwala nzima sathwala qatha awuThixo ngenelela abantu. Ngiyabonga Studio 7.
Ngicela uPresident asizwele ngokudla.
Ukudla wami
sizwele nje imizini sakhe ngikhona lisina kathezi akula kudla izimbali. Asizwele ngasidingo manje.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sifunde khona pha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko ositshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende leBritani ayisikhombisa asechiye ibandla eliphikisayo eleLabour Party esithi lilenkethabechabi kumaJuda njalo aliphathi kuhle udaba lokuphuma kumanyano weEuropean Union oluthiwa iBrexit bathi bazabumba elabo ibandla elizimeleyo. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe lifuna kube lokuchiyelana umbuso okulokuthula eVenezuela lanxa kukhona okunye okungenziwa ukufeza lokho. Lanxa engasakuthongo ukuthi kuyini, ukhuthaze ibutho leVenezuela ukuthi lingalaleli umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe kodwa lilalele umkhokheli webandla eliphikisayo osekelwa ngelemelika lamanye amazwe angamachumi amahlanu umnumzana Juan Guaido yena ozabaxolela abebutho. Ukulontombazana oweZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli eDukwe Camp kweleBotswana owenze izimanga esikolo lapho aphumelele okwezinga laphezulu ezifundweni zakhe esikolo sesecondary esedlula bonke akade funda labo. Kodwa njengoba eyisiphepheli uxolile ngwenya ubhekane lobunzima bokuthi angehluleka ukuqhubeka ngezifundo zakhe ukuthi aye ekolitshini ngoba uhulumende weBotswana engabafundisi abayisiphepheli baze bafike kulelo zinga. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uxolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 owabuya lonina wafika enkambeni yedukhwi kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. wangena isifundo zakhe zeprimary esikolo seDukwi ngaphambi kokuba ayenze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esibucwadlana ledolobho leFrancistown. Ekupheleni kwanyakenye uXolile ulobe imhloliso yegeneral certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebetshiya imfundo yesikolo saphezulu kweleBotswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uXolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemune, uXolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star, abayisithupha o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle, ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Pasile uform 5 wami nge-6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo kaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge engilayo ukuthola i-sponsor sokuqhubekela phambili. Nxa ingasithola nginesifiso sokufunda i-actuarial science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yeDukwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees, i-skillshare, UNSCR, kodwa entweni ezifana le-grocery yesikolo njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job. Yikho ede ngincedisa ngakho uXolile khona ngale sikole.
Umamlilo uthi udubo oselikhona ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso yobona eziziphepheli kayincedisi izifundi uma sesiphutsha izifundo zesikolo se-secondary. Uthi kathesi bakhangele ongowuphathisa uXolile ukuze akwazi ukufeza amaphupho akhe ngokuqhubekela phambili ngezifundo zakhe.
Umntwana upasile, i-government ayenelisi ukudlulisela i-refugee phambili xa eseqedile u-form 5 sokufuza ahlale. Njengomntwana oyinkazana kunzima ukuthi ahlale phansi engahambi esikolo ngoba ucina sokusenzakala ezinye izinto, ecine sezithwele, ecine senjani njani. Njengomzali ngiyafisa kakhulu ukuthi nxa ekhona olesifiso sokuncedisa umntanami ukhululekile.
Isikhulumi njalo engobona ngenhlalakahle yesiphepheli eDukwi, uMnumzana Bhekimpilo weza uthi okwenziwe ngoXolile kuyabukeka njalo kuyadingeka ukuthi ancediswe ukuze aqhubekele phambili.
So lo mntwana wenze kahle kakhulu thina njengemuli yasekhaya, njengemuli yeZimbabwe, isizwe sesikamthwakazi, kusijabulise kakhulu, kuyinto enhle kakhulu. Isikhalazo nje singabe sikhona baba Ngwenya kakhulu kulabo abancedisayo ama-donors khalelayo kuphela ukuthi umntwana azuze abangamncedisa aqhubekele phambili ngezemfundo, angahlali phansi njengalokho esikubonayo usenzakala lapha. Abanye abantwana bayahlala phansi begcine sebesiba ngomama.
Ukuphumelela kwaXolile ezifundweni zakhe kube izindaba ezimnandi kakhulu kwabeZimbabwe abasenkambeni yeDukwi, bona ababhekane lesimo esinzima bakhala ngendlala, kukanti ukuhlala kwabo kweleBotswana lakho kulenge nguhali ohulumende bamazwe omabili besithi kabaphindele kibo. Iningi lezifundi lehluleka ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda izifundo ze-secondary, kodwa uXolile kafisi ukuzithola ekulesi simo. Abalesifiso sokuphathisa uXolile lingaxhumana lonina +267 719 134 37. Ngiyaphinda njalo +267 719 134 37. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron. Kwele Botswana.
Wawezenzakala eMelika lamhla. EleMelika liqhube umkhosi wokunanza imisebenzi yabansundu bakulelo lizwe, ama-African Americans, obizwa ngokuthi 2019 Trumpet Awards, endaweni ye-Cobb Energy Performing Arts Center edolobheni le-Atlanta eGeorgia ngensonto ebusuku. Abanye abathethe izicoco kulumkhosi ngumculo wohlobo lwe-rap music u-T.I., umlingisi u-Robert Townsend, osakhulayo u-J.D. McCrary, u-MC Light, njalo kwacula abanye abalodumo u-Ashanti, u-India Ari, u-Lil Mama, u-Keisha Cole, labanye. Umkhosi lo buholwa ngumhlabeleli womculo we-R&B uTank kanye lomlingisi uWendy Raquel Robinson. Kuhlonitshwe abanye abansundu abatshonayo ngomnyaka odluleyo lakuona lo. Asizweni omunye obekulo mkhosi umsakazi uDarren Morgan owaziwa ngokuthi nguBig Tigger echasisa ukuthi ukuziqhenya kwabantu abamnyama ngomhlobo wabo amasiko abo okuthiwa yiBlack Excellence kuyini kahle kahle.
Black excellence is when we do what we need to do. You know, black excellence is when we achieve and excel and do the things that make us, you know, the amazing people that we are. Our culture and our swag permeates everything. So black excellence is just saluting, achieving, and celebrating when we do well and, you know, that coming from us to us. You know what I'm saying? Because no better love than the love you get from your own.
Lo ngumsakazi uDarren Morgan owaziwa ngokuthi nguBig Tigger obechasisa ukuthi abantu abansundu eMelika bayaziqhenya ngokuba yibo kwabo okuhle abakwenzayo lesiko labo. Ubekhuluma lentathela izindaba emkhosini we-2019 Trumpet Awards eCorp Energy Performing Arts Center edolobheni le-Atlanta eGeorgia ngensonto ebusuku kodwa izolo ekuseni ngesikhathi seZimbabwe. Namhla kwezomculo silethulela abafana bakagodlwayo behlabela ngomoyi uJoshua Mqaboko Nkomo.
Sekufanele sembonge uNkonga Nyongolo wethu. Sekufanele sembonge Waleti nkululebo Waleti ubambaneswe Umqabuko Sekufanele simbongeni sonke Umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo Qabuko Kanyongolo Karamatate Latela zimbuke Sikhumbe sethu labethuki Bageza ngochako Abanye begeza ngamanzi Uzensundi yabensundu qaliwe siziba saseRhodesia unziyamandi bele eyakhupha bamhlobo esizibeni zaphula kude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhe isidleke kwahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleni manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ubunyuka bemphethe obulawayo phambili ngaphansi laphezulu kanti usenzize wonkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembi intonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku unyongolo umqabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezikrafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia enzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufalibalele wahlangana lembila zithuthu Smith hawu indiza mthini eVictoria Falls wavuma uGeneral Peter Walls wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi ehambisana lawe eAfrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulanga kwafukazana athazama ukuyiqaza amabhuna ehluleka imvakazane yakhaqaza amakhulu izimpethe ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondli wezintandane umelisolungileyo ongakhethi intambi sezamuka lezo nkomo owathi uzihlanganisile zayofuna amadlela aluhlaza
umculo wabafana bakagodlwayo becula ke lapho ngomuyi uJoshua Mqaboko Nkomo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi lilokhu lithukuthele kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa othe kumele kujeziswe abalwela ilungelo loluntu abancedisa abalinyazwa libutho lababotshwa ngamapholisa ngesikhathi abantu betshengisela emgwaqweni ngenyanga edluleyo. imuli kantombazana weZimbabwe ihlala enkambeni yeziphephele eDurban Camp kweLebotswana ophumelele ezifundweni sedlula bonke ayefunda labo idinga usizo lwemali yokuthi aqhubeke aye ekolishini. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.